Endabeni zethu lamhlanje liloku isidube. Abathenga bethengisa impahla labatshayela imijova bayala ukusuka egodini lapho kumele kwakhiwe khona amavinkili amakhulu. Osomabhizimusi abalesifiso sokusungula amabhizimusi eZimbabwe bakhuthazwa ukuthi bawavule ngesiphangiphangi. Zalethulela okukhulunywe yiKomishini yeZimbabwe Electoral Commission elokhu ibhalisa abantu kugwalo lokuvota. Ilizwe leZimbabwe lingaguqula na izenzo njengalokho okufiswa lidala leCongress leMelika elithi lokhu kungenza ukuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kwamazwe la. Kulezo kuhlelo lwabesifazane asidluzeni bomama namhla sihlolisisa osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wangena esikhundleni sikamongameli. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp nombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa ekhathini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngaphasi 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.